So we see card send up a VOA in the belly.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lephalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJigurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees banayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF kumrewa North.
Akula muntu olekhanda elikwanile ngesibili ongasapota into esiwayi-violence ngoba imbi iyalimaza isigaba, iyahlazulula abantu, iyezitwa nto engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nobuninzi okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo yona employee service surrender ifiti service for a registered institution baza kubhadalisa i-withholding tax.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lephalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJigurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lephalamende lakweleBritane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kuqilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale ithemu uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obert Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadala esikolo, ngike ngahlala ocingweni ngibuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees banayo ngoba i-fees bakhulunywa ngayo last year yagazetwa ye-Hands of Government ya-approva. So angazi ukuthi njengoba ya-approva yayingake i-approva abantu bezafunda mahara, angazi-ke njalo ukuthi kusaza kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa okwakhathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili, mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikole esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikole esinjenge-Chibila, isiyachilaba i-secondary, i-Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho eyabantwana besikolo?
Ziyatshiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esengisizwile sakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama school fees.
Ach, angiyezwa ngomntwana oseqotshiwe sibile emakhaya oqotshelwe i school fees. Kodwa ezikhesweni ngapha abantwana abanengisibisha bayabisele ekhaya, especially ama private schools vele kaungena ungaphathanga nge school fees ikoxotshwa khona, kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyisele emakhaya ukuthi kufuneka i school fees. Uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha, abaningi abantwana ababhala u grade 7 abangabhadalanga i school fees, izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo esecondary. So mbonani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili, ngoba isecondary udinga indawo ngeresult ya grade 7, ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Hello ke ngumnumzana Obet Dube ongumzali njalo eimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazwe yamancane sebesole ukuchaywa kwabasekeli beCCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga eCCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma isithupha lasikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili uPaul Kajiku oleminyaka engamajuma amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka 2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Getjengendlovu onguye osungula lingxoxo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasupporta into ethiwa i-violence, ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza into abantu engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengelizwe ukuthi sizulise ukuthi aseyake imbangela ye-political violence leyi iyayidanisa kakhulu ukuthi ipolati lalakwa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhanyelene mathupha, kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukusona ipolati lithethi ipolati kuyizinto zonezezenza ukuthi lanxa abantu bebespirithi sokuzama ukuthi silunge lomhlubo esilalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba. Ngakho-ke ngamaphitha ningakutsho ukuthi hhayi singathi asihlangani kahle, kodwa lathi sibekhonseli ngendaba zevayolensi ezenzakala elizweni lethu.
Baba Ndlovu, sisiya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iparty yethu thina eduma baba Nkomo, udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo sibhizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe lapho. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo. So yena njengomuntu okupholadi vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela sibilungisele sibili, noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye, asinandaba ukuthi uyenzeni, singabantu beZimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuphola dikaliboni ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akupholadi njengabaholi bamabandla athiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisikubingo ukuthi nga amagama ethiya ethethwa emintini la uthi usukuma phambili uresponda ngolaka nangezondo kodwa ngizazibamba ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngendlela yena angichaze ngayo. Bese ngisiya ngikhuluma phambili ukuthi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sizwisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini, imbangela yayo kuyini. Omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. As I am saying to him, kulula ukuthi i-violence ibangelwa i-P_F, njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo. Into ubaba uDuma odima angasoze kutshele yona ukuthi thina njengepola sike sahlala phansi nomongameli phezulu umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months back. Sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Babu Ndlovu, ngamafitshane akuyigqibe, kuyini ongakutsho kuZulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe, bazithole njalo bakhankase bethule, kungabi nodlakela, kungabi nodlame. Lo ozovuka udlakela kuthi be ngumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibonene lo ozithembe ngodlame ukuthi ukuthi kanti yena ngubani. Sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe. Yilokho okumingcele kobinjani njani ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje. Omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni unalapho ahlala khona, unalapho avele agcile khona. Njalo kusiya kusikuphi lakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.
Alo ke ngumnumzana Divine Mhambi, umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, obexoxa endawonye lomholi webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra ngamafitshane kuleviki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. IZimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying you can justify it to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that we have no capacity to manage our tax inflow because of abuse and debt cutting. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate at the same time. So it's contradictory.
I want to buy US dollars
in the first place. Because they import local currency as the current or first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our taxes? They're going to even unregistered and recorded income, bandits. So, everything is just guesswork. Here.
Ngaku yukuthi abantu bayanelise ukhokhela zone. So imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30%. Imali yakhona enhulumende uyisebenzisa njani?
That's another stage, ngoba every government has got the right to collect taxes. So it's a question of what whether they deploy those taxes equitably. But now the regulators will equip you with abantu bahola ngama US dollars. For instance, ama mines, if the company, which actually charges, you pay as you earn. but there is no evidence ukuthi there are enough people abaholayo formally ukuthi bakwanise ukubhadala ama-taxes in foreign currency. It's a very bad policy statement that is based on contention. It's not justified.
Kuthi laba abaku informal sector laba abazisebenzelayo uhulumende uyakoreka yini imali bayakhokhela yini bona imali zama-taxes kule system yini eseyafakwa in place ukubana kuthathwe lezi zimali.
Right, what they did was antivele kuvele kulezi i-VAT yani ebhathelwa ngumuntu. Kodwa if you are self employed laba abakubhadalayo wona for your services rendered, if you do a service for a registered institution bazakubhadalisa i-withholding tax nxa ungaphukisanga i-ITF tax certificate. So anti mina mini independent consultant, so if I do work for UNDP or for GFE or for whoever, Harare City Council, if I don't produce EITF tax clearance, that charge a bone, you have a charge a withholding tax. So it is not it seems to be working very high. I mean, they pay about 30%. So as long as you are self-employed and you are rendering service to a registered institution, that institution is the one that is under obligation to charge you withholding tax of 30%.
Kuyino ongakukhuthaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kwindaba zokubhadala lawo ma-tax.
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very high, and so it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court with hachi. Thina we are among the high paying tax nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Ireland and so forth. So now uhulumende wethu elesifiso sokuthi akhulise umnotho welizwe engezelele i-consumption le-investment lama-savings yethu. Kufanele sikhulume labantu bomthetho ukuthi hatshi uhulumende lo ngahanjiswe emthethweni. So iyenzela ukuthi thina sibe yithi nabantu esithi khona uhulumende impilo yethu inzima, indebe iyadula, nxa sebesithathela futhi imali ukuthi akusasali imali yokuthi sisembe kwezinye izinto ezikhulisa umnotho. So kukithi thina izithi sikhulume ngakho insikandaba ngodaba leli olemthweni kahulumende.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezenotho obexoxa ecingweni logeyina kumede sayidi weStudio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayeli emgwaqweni weJirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 nyalibingelela lonke abakithi, thina singapha ejundi bakithi, ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasaphu. Azi le nduna yethu lapho babusa manje lapha uyasicela imali yokuthi ayilungise imoto yakhe. Singamasaphu kwadlula 200, so yena ucela ukuthi $4 ngomuntu. Umuntu ocelayo angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali, yena ecela abuyathi uyayekela ukukhipha libhale ibizo lakhe phansi. Asikwazi ukuthi ucela okunjani khonokho, so sizamnika kakula nto ayenza njalo. Besicele ukuthi khona nje imoto yakhe sithi yona ifile, hayi kulama-China lapha kithi lapha alabomakanika bezimota lezi, and kulamakhiwa laphana ekhomunamayini laphana bonke abantu bendabayakwanisa ukukanika leyo mota leyo. Kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi ikanikwe khonapho, ufuna ukuthi ikanikwe esikhiweni imoto yakhe leyo kahulumende leyo. Madoda, thina i-corruption izasithwalisa nzima. Lathi masabhuze sifundisiwe-ke leyo corruption, asazi ukuthi khona izaphela yini kumbeni, kodwa hayi mbona katika tisi zizala simbi kufingilu kungabazugulu kungabantua nito itaitua corruption ndi chakweli ukulumende ngabu ikutia iza liye ndelewe au ukulumende haka zamgu sikuzeri nduna lezo wagi mungu mto kweli haka kazeti maringi mniga mene nifuna ayo nje mwaza puguwa zitwele nzima wagi chakweli ukulumende nansinda
ee mbingelele studio 7 mbingelele wanbakita ay minafungu khalalisa ya logubo nganji logusa mungu sponsor na wanbakit madota wama ama ikrinso alivulali kala nga zanopi ya fusta ala kriniso lati ikrinso nga rasilalo since umtoka ze kona beka nindo zinchile umtoka zungu watu ya buga umtoka republic pakiti kona ama mela ama kansela ama pata ya sema shona lenda faka ama ntuba ababa shone nla ema tepele lenda since umtoka ze kona ya kupika loko so uchinchwa izi nto izi zanopi ya vila si faka ama kansela zanga hapa kwa umtoka ze enda weni yabo isi sisi la yenza njalo kodwa sili babe kwazo loko wabe kwazo wame kukuona kodwa wabe ndala ngati yesu wana jawanda wana ngondo na maticha na yewa so kupaka maticha ya sisi ndevele ni ema tepele lenda kwa kunge kolo kodwa wabe kwazo kodwa wabe njani kona bakhala ukuchintsha izinto so umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party hayi CCC hayi izano nathi viva umthwakazi iqiniso lelo libheke la South Africa iANC mayenze ubutsotsi uEFF uzayibona kuphela izayiveza itsotsi lo bakuthi bayenze ubutsotsi laba lapho so ikho libona South Africa into zidosa kahle ngoba khona umuntu oziphatheni angavumi ubutsotsi so lati asiyibonge umthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi asiyibonge nje asiyivotele kuma council ama mayor bantu bakithi asekele uthanda ukusupport into zimzina zilethele lutho angifuni kuba mude ngiyabonga
njani njani Studio 7 siyabulisa siyabingelela siyajabula ngendaba ezinhle ezipakululela zona zichisa mina wami umbono bengifuna ukuthi into engithi kubantu bakithi ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na kungenzeka sigxeka bona banabantu kathi abantu abay inkinga yithi thina abantu ngoba thina yithi abavoti bakhona yithi abavota kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla kithi kunje singaba solo Joseph Zuma obelieve kawule angaphuma kuzanupf evulela khi bantu zamvotela na angeke umvotele sona phana umuntu lwana usemsebenzini usebenzela isisu sakhe bangathi hamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uzaletha uJesu eZimbabwe uyakhuluma konoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola uma kuphuphumile wazimela sambona njengenyama echileyo wabona la ukuthi abantu bangithi abangicabangeli sebuyelile khona pha manje sizakhala futhi e omakhuphe abathengisi bafunani le kanti thina ithe sirongo asizameni ukusupporta abantu bakithi asinike nina ama-politician akithi i-power sivotele amabandla akithi nampo mqondisi bazidinga thina asimeni ngemva kwabo ngiyabonga
sanibonani sanibonani Studio 7 mina engikhuluma igama lami ngujoje khuluma ngiseBotswana ngilokudana kakhulu ma ngizwa njalo ukuba i-coronavirus isiqalile njalo eZimbabwe lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la khulunywa manga luhlaza athe joko so kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now but bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana la ngamaqinga nje kumgceke ukuthi bazame ukudisturb ama gathering abantu imihlangano ngoba bayazi ukuthi lapho abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okunenyi okuqondana lokuba sikhuphe le ZANU-PF lapha i disturbance nje abaphezulu kwayo lokhu ngikukhuluma lami ngamazwi abuhlungu ngoba hayi bakithi sikhathele ngeZANU-PF sikhathele ngomnankagwa sikhathele ngamalunga eZANU-PF bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni kathi yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo ngoba nibakuthatha ngapi lokho sebezenza bona uNkulunkulu kodwa labo bengabantu abafana lathi abayekeli imkhuba yabebolileyo le abayekeli abantu bekhulula ilizwe abayekeli abantu bephume ekugqileni ayikugqilazwa sigqilazwa ngabanye abantu mashona kuyini kanti kumangalisani kathi bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo yibo kathi vele bangobani abaphume asibafuni nje lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi ZANU-PF babhayi mnankagwa babhayi Chiwenga bonke kabaphume baluphele laba bantu kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamelanga akhokhele abantu yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni amasobhuku ethi usobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa abantu kuyini vele oza kukhuluma ma usuphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa seliseduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwa amathole wa bayibona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebe injanja akabaziboni ukuthi sebe injanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga
Studio 7 nifuka kanjani izihlobo ezithandekayo hayi mina ngiyimpinga embingele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Chrisigandi labo Tanonongawande bakithi thina sile sicelo singabantu basemathoyilet ingathi flow from plumbed kuze kuye tshulotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuthi ngathi sisele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angaphe plumbed kuzothi asetsholotsho kususela lapha aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicekela phansi ngoba noma siripota ama-cases iyaripota i-case uhambe kulobufakazi umuntu lwana biyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebethathela izifuyo yidonki yinkomo imbuzi singathi mhlawumbe zidliwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulamatraka ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzakuthiwa nguyena lwana othenga inkomo nguyena lwana othenga inkomo nkomo zakona ezithengayo kazikliwa noma singazama ukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besethe e-Country Park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe ama-cases ethu angazwakala yabo ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakaza abahle abasakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo eZimbabwe siyabonga sibili ngadini naqhubekani sisakazela kanti inyuzi zami lalindumezela zona ezekuseni sekuthe nyazo utheni tunga ngikhumbule ibheja elidala ngenyuzi lezo ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Kwezemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda. Imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabona ngathi izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning but after that se bulalisa abantwana abaningi ama-general amaningi asefile khonapha empini yona le and they have not got anything. Izikepe eziningi have been sunk and things are not going his way. So ukungathwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama-terms e-Ukraine ukuthi i-Russia mayiphume e-Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho. Ngiyabona i-36 hours ababezicela lezi eze-Orthodox New Year hayi ama-Ukrainians athi babeyenza khonokho kwama-peace treaty okwesikhathi but then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina, ubona njani impilo eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it I think until summertime ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impi le iyabisiphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi and they are training i-Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May konapho labo April siyabe sesibona ngathi impi yabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mnumzana Tim Moringai ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.